So we see card descend about VOA in Debele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 27 ngontulikazi 2021 igama ngontungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Isikhathi eside abantu bebengawunanzeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa, azidingi ukuthi kuze okwase South Africa.
Uhulumende uthi kazonze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo masayana becatha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2050 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezedlula ezintathu 3173. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebelanda inkulungwane ezilikhulu 99944. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 34151. Abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7156. Asebehlatshwe eyakuqala bonke sebefika kusigidi phose esilengxenye 1,491,493. Asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokucina sebephezu kwengxenye yesigidi 687,216. Sixoxelo ake wamela isigaba seNkayi South edale lephalamende umnumzana Pednico Bebe yena othi umkhuhlane lo usubhahile kakhulu esigabeni sakhe.
Bube kakhulu eNkayi ngoba isikhathi eside abantu bebengawunanzeleli ububi kawo ngoba ubungakaze ufike ngendlela ofike ngayo kathesi. Njalo futhi okunzima kakhulu ukuthi-ke ufike waqondana ngesikhathi abantu bengikhona beqalisa ukuhlatshwa umuthi we-vaccine. Kuba kubike ngoba abanye kwesinye isikhathi uthi ehlatshiwe uzwe kuthiwa segula kumbe uzwe kuthiwa sesifile. Yibo ububi obukhona kakhulu obesabisayo ngoba abantu abanye sebeze begcina bengakwazi ukuthi-ke bathathe luphi uhlangeni ngothi kumbe kuhle ukuhlaba kumbe kakuhle ukuhlaba, ikakhulu abantu abangalalwazi olugcweleyo ngendlela kumbe ngokufundiswa nge-vaccine. Kubili kakhulu ekhaya, into embi engakaze ibonakale mbane. Abantu bayethuke kakhulu, abantu bayesaba kakhulu. Kodwa-ke kungasenani-ke kukhanya-ke ama-mask nxa usithi uyakhangela-ke sebesiba baningi-ke abawagqokayo. Njalo le mbuthano ekade siba khona iya isiba mlutshwana ngoba abanye sebekunanzelile ukuthi-ke lowo mkhuhlane utholakala-ke kubuthane.
Bayahlatshwa yini abantu?
bayahlatshwa abantu kodwa ke umuthi kaweneli ntungamili njoba usazi ukuthi ke iZimbabwe ibike ukuthi ke ithole about 1 million or 2 million doses ezivela eChina kazeneli ke ukuthi zihlabe abantu abalinani elingafika isilinganiso esithiwa ke lo ilizwe nelizwe lingahlaba abantu abathile aba over 60% liyabe selanele ngibonakani ke eZimbabwe okuhlupha kakhulu wona umuthi wangkhona njengelizwe kasilawo wenelayo ukuthi ke uhlabe abantu bonke
kuyini ongakuxwayisa
abantu bangaze bakhangela ukuthi ngoba sokuhlatshwa ke ukuhlatshwa sokusitsho ukuthi kona umkhuhlane usuphelile umkhuhlane kawukapheli ngoba ke njoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi ke abanye bahlatshiwe kodwa babanjwe umkhuhlane abanye kwaswelakala inhlanhla badlula sokuthi ukuthi ke abantu okuqakathekile ukuthi bangaze bathi ngoba sokulomuthi sebesilile kufanele baqinise ke izinqumo ezinje ukuthi ke bawageze izandla ngesikhathi sonke bezigeza izandla ngesepa njalo bazigeza izandla ke ngamanzi abe egijima ngezindlela babe becengelana esiwujayele emakhaya njalo ke futhi okuqakatheke kakhulu ukuthi bakwenze ukuthi ke bangaze bahlangana babe baningi endaweni eyodwa ikakhulu lokhu abakwenza ukuthi bahlangane emakhithini kuyabe kufanele bahlangane endaweni evulekileyo ke lapha bayahlalela khona khatshana lakhatshana benze lokhu abakwenzayo kuqakathekile ke futhi njalo ukuthi ke labo abanelisayo ukuthi bathole ama-sanitizer bahambe bewathwele ngaso sonke isikhathi kodwa engithanda ukuthi ngikutsho kakhulu ebantwini bakithi ukuthi bakithi akelekele ukuthi ke lisheye abakabhu ngiyambone ke ufica ukuthi kuyathathwa umgqomo nxa abantu bebuthene kufakwe umgqomo laphana le kapu eyodwa ufica abantu benatha ngekapu yonaleyo emgqonyeni owodwa ngicela ke ngiyaxwayisa ukuthi ke okwakathesi abantu bangakwenzi njalo
Umnumzana Petniko Pepe wake wamela isigaba seNkayi South edale lePhalamende. Isikhulumeli sikamongameli yamasoni Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo yezinto mahlayana becatsha ngodlakela olusanda kwenzakala kwele South Africa. Eloba enkundleni yeTwitter izolo uCharamba uthe sebesungule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokulunywa indlebe. Ingcweti kwezenotho labo somabhizimusi bake baxwayisa kunsukwana esedluleyo ukuthi udlame olwenzakale kwele South Africa lwaluza kuba lomthelela omubi eZimbabwe ngoba izinto eziningi ezithengiswa kuleli zithengwa kwele South Africa. Ngaphandle kwalokho intengo yezinto eZimbabwe ihlezi ikhuphuka njalo nje ngenxa yokugugudeka kwedola lakuleli. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngamazwi kaCharamba.
Ezomnotho eZimbabwe vele ziyazidilikela nje zodwa azidingi ukuthi kuze okwase South Africa ungakhohlwa ukuthi sike saba lamatrillioni sathenga ngamatrillioni sathenga ngamabarrels checks sathenga ngakho konke lokuyana kwakungazange kwatshiswa izinto kwelasezansi kodwa kwakuyizanu idiliza ilizwe. Ilizwe liyazidilikela kalidilizwa ngosomabhizinisi, kalidilizwa yi-opposition, lidilizwa yizanu PF. UCharamba nxa ngabe lesifiso sokwazi ukuthi ngobani abadiliza ilizwe abenza izinto zikhwele ziya phezulu kabheke ngaphakathi kuzanu PF. Yiyo ediliza ilizwe, yiyo yodwa ayincediswa ngumuntu, yona yodwa iyalidiliza ilizwe, iyaliqeda du. Ngakho ke lokho akucaba bangelayo ukuthi somabhizinisi kumbe uZulu angafuna ukukhweza izinto ngenye indlela kakhohlwe ngalokho abheke kuzanu PF yiyo ediliza ilizwe.
Bona osomabhizimusi beZimbabwe bake bakhuluma kunsukwana ezedluleyo ukuthi udlame lwakwele South Africa lolu lulakho ukuba lomthelela omubi kumabhizimusi abo. Isingabona intengo isikhwela njengokutsho kukaCharamba kungaba kuyikuthi ngempela yilowo mthelela kumbe babe sebecatsha ngomunwe njengokutsho kukacharamba.
Ayisikho kuthatha iadvantage vele izinto ezenzeka ezansi ikakhulu singakhohlwa ukuthi South Africa sithi ngesingisi largest trading partner yeZimbabwe. IZimbabwe ungabheka ezitolo zilutshwane izinto ezingavelele South Africa konke nje ngenxa yokuthi lizwe seladilika njengoba ngike ngasho lidizwa izanu hayi ngosomabhizinisi hayi opposition. Ngakho ke nxa kulimala umnotho walapho thembele khona ukuzuza izinto zazithengisa ezitolo kusho khona ukuthi zizashota izinto nxa sezishota izinto ziyakhwela kuvele kusebenza kanjalo.
Umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumsebenzi etshiyeneyo ngokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Khangela njalo ukuthi inhlelo zikahulumende ezijonge ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane ziphazamisa njani umsebenzi wabo. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust yona ephakathi kophenyo lokudingisisa ngempilo yezakhamizi zeMashonaland Central ithi abantwana balesi sigaba bafundiswa ngababalisi abakhuluma ulimi lwabo athi okwenzakala eMathebeleland lapho kulabanye ababalisi abangazi indimi ezikhulunywa lapho abafundisa khona. Ithi njalo lesi sigaba silabantwana abangamantombazana amancane kakhulu abendiswayo ngoba bengabokholo lwesipostoli. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafaspanda yena othi uphenyo lwabo luzaphathisa ingatsha zikahulumende ukuthi zilungisise inkinga abayabe bezibonile.
IMashonaland Central inumber one yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulamapost amaningi 20% abavele abafiki amankazana ku-form 4 bayabe sebendile sebemithi sebethethwe ngabadala. Ngibona ngani njenge-Post Independent Survivor Trust fawu sibuye sibili sizezama ukufundisa abantu ngamalungelo abantwana namalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo eyensizwe siphumelele, hatshi ukuthi kade sabalamsebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho. Asifundeli imisebenzi kodwa sifundele ukuthi sibe nempilo engcono emhlabeni. I-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs.
Ungasela ngamafitshane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu?
Sikhangele ama teacher ukuthi u-grade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani. Sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngama teacher azi isiShona. Akula ngitsho lo Manyika njenge lo mndebelo ofundisa grade 1 lo grade 2 ngitsho lo ECD bafundiswa ngesiShona. Okuhlukane kakhulu lemandebeleni le Midlands ukuthi abantwana baka ECD le grade 1 le grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesindebele. Siyakubona ukuthi ngapha eLupane le ndibele njikelele abalandaba abantu bayabuya bazidinga umsebenzi kodwa bengala thando lokufunda amasiko losintu sabantu. Esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bayahlonipha kakhulu amasiko lamadlozi abo ukuthi abantwana bakhona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu. Konke lokhu kuba ne-impact impact emfundweni. Abantwana bangapha njalo bayachiya isikolo ngama Friday besiyangena ichurch zabo zomoya. Bayachiya isikolo besiyatshekeja lokho lakho ngubonile ngapha ngakithi eMandebeleni kulezindawo njengeGwanda, iChangani bakhona abantwana abachiya isikolo besiyatshekeja izinto embona ngani ukuthi ukungula lokhu kuzanceda ama policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokho engozuze ngapha eMashonaland Central.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngohlanganiso ye Post Independent Survivors Trust. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi inkampani yakwele China ebisemba iChrome emavuradona wilderness okuyindawo emele ivikelwe eMashonaland Central ithiye umonakalo omangalisayo kwezemvelo. Inkundla yesayithi ithi ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kankosikazi Theresia Tanka yena owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. UTaka ubhubhe ngeviki ephelileyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezibotshwa ezizinkulungwane ezinhlanu 5,000 esezihlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 eZimbabwe yonke jikelele. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani emthwakazi omuhle, salbonani bathakazi bethu abathandekayo, sibingelele nezathameli zethu ezakwamthwakazi. Okhulumayo uAmbrose ozalwa lapha nomaphosa endaweni yaseCrossroads endunane uBhangu esigabeni sikaGreja. Hawu, ngithi ngiphakamise ukubonga kubasakazi bethu abasilethela indaba ezimnandi emagumbini amanomhlaba umthakazi. Hawu, bantu bakithi, ngikhala ngesizwe sakithi esizaqedwa umkhuhlane owenziwa ngabomo. Kambe kungathiwa abantu senza i-social distance sibuye siyeminyana phakathi kwemazubhu kuyayenza yini ingqondo? Pho lina lithini? Kambe lize lizibulalelani liyenzani? Kanti kasihle sife kakugayiwane kulungiswe ilizwe. Hawu, kambe sayekelela izane ezenzela umathanda siloku esikomplaina singena kodwa emabhasini sesiya kufa. Kuthiwa iziqondiso zikahulumeni, iziqondiso zikahulumeni uyaqondisa emisa imijova eletha amabhasi aqondane laye uhulumeni ukuze ayenze imali ngokusibulala. Hawu bantu benkosi, bantu bakithi, abantu kabake bavuke, abantu kasisebenziseni idemokrasi yethu, ivoti lethu. Uvotele ikusasa, ungavoteli umuntu, votele kusasa, votele kusasa. Hawu, umthwakazi omuhle ngiyakhala. Ubugwala yibo buzasibulala. Ukungaqedisisi ngevoti kuzasitshiya sifile.
Linjani lonke basazi Studio 7? Ngithanda ukuphawula kakhulu lapha na kumthwakazi kakhulu kwabantu baseMathebeleland. Hayi cha, isikhathi sokuhlangana nabantu baseMpumalanga siphelile. Thina siyiMathebeleland sifuna ukuzenzela okwethu. Mina angiboni indebele lafa la uphatha umbuzo iMDC leZanu-PF lokho kuyinto eyi-1. Ngoba masibhekile uthi uWelsman Ncube ngunumber 1, ngu-vice president number 1. Amboni mina indebele liphatha umbuzo eZimbabwe. So impilo bani naleyo? Ngokuba namasibhekile yonke imhlobo lapha nayalwela independent sayilwela inkululeko. Akula mhlobo ukuthiwa lo yiwo ophatha ilizwe, lo mhlobo yohlala ungu-vice president. Akula kuhlangana labantu baseMpumalanga singakhulisana singumthwakazi. Akula kuhlangana labantu baseMpumalanga thina sokwesikhathi sokuthi silungise okwethu siyiMathebeleland sizimele sisodwa. Ngiyabonga basazi Studio 7, igama lami ngubheka impilo nyathi ngokuhlala ngise-South Africa.
Salibonani, salibonani mazimbabwe. Nizawuloko ukulunya ngokuthi kuthiwa i-MDC yengakwanisi ukhipha izanu PF. Kuthiwa uchamisa unye ongakwanisi ukhipha izanu PF. Kumbe utenda ibidi wangakwanisi ukhipha izanu PF. Likhohlwe ngakho izanu PF ayingeke iphume. Akula muntu ongakhipha izanu PF. Umna ngingagwalishiwe ngingabephila. Akula muntu ongakhipha izanu PF. Khangelana thesi indaba yeGugurawundi ngo-1983. Sabulawa amaNdebele babulawa. Amakhiwa ayekhona, i-America yayikhona, i-Britain ikhona, abazange bekhulume ngakho la. Khathesi abakhulumi ngakho. Mbe kungathintwa umuntu we-MDC bahlabe umkhosi engapheliyo ukuze kufakela ama-sanction phezulu. I-ZANU PF forget and smile ukuthi ingaphuma. 2023 singabeka imali, akula muntu ongakhipha i-ZANU PF. MDC forget and smile izasibulalisa ngendlala lama-sanction yazo nezinto zonke abazenzayo. Siyakwazi ukukhulunywa ngosangirayi kuqalisa lakhathesi yikho okusebenzayo. Wathi ngiyothola amakhiye elophuzeni eyokudla okuvala lokuvula, wavala ukudla until today.
Studio Studio 727 ngiyabulisa, ngiyabingelela kakhulu, ngiyabingelela ukuthi ngibuze ukuthi umnankazi wamaize ukhuluma nge-PC, i-PC uyayazi yini? Uyayazi yini i-PC? Ngoba abantu ngaba amasosha lamaphoyisa bahlukumeza abantu, abantu abana-PC. Kodwa ke ukhuluma nge-PC komunye umuzi, owakhe umuzi umehlula since ekhona 1980 up to today, ayikaze vele izibazi bene-PC. So iphisi akhuluma ngayo yena yiphi okumele achazeleni? Wathi sejike waba uNkulunkulu enamanga, sebuyise umuntu kaNkulunkulu enamanga, etshela abantu elizwe lonke amanga, ilizwe lonke litshela amanga ukuthi senguNkulunkulu ezinto ezimbi. Abantu bayahlupheka umaso usiya manje umalashini usenqinga abantu ngokudla, ukuthi uzoba usaba ukudla lokho osuku olulodwa abanika khona, eqeda abathembisa lokho abathembisa imisebenzi engalenzi lutho. Akayeke amanga ayengumtshengi umuntu ophethe abantu, akakhulume iqiniso, akakhulume into eyiqiniso engasitshela amanga njengabantu basesibabu kungasitshela amanga. Ngihlungu kakhulu ngoba ingane abantu abethu bayahlupheka kakhulu, bahlupheka kakhulu abantu abethu, abafundi abathini, amatisha aholiswa. Kuhlungu kakhulu lokhu.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika lamanye amazwe angamachumi amabili angoqela ele Australia, iBrazil, Colombia, South Korea lamanye asesole kakhulu ele Cuba ngokuhlukuluza abantu abatshengiselayo ezitaladeni besola uhulumende walelo lizwe. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika njalo ukuthi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi ilizwe lakhe selisusa amabutho alo kwele Iraq lapho abelwisa khona abahlamuki beqembu le-ISIS. Ekhuluma ngemva komhlangano awenzelwa umkhokheli we-Iraq e-White House izolo, uBiden uthe kuzasala amabutho amalutshana kuphela azancedisa ukulolonga amabutho akwele Iraq. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende kamongameli Joe Biden uthi iziqondiso ezivimba izizalwane zakwamanye amazwe ukwethekelela leli lizwe zizaqhubeka zikhona okwamanje ngoba umkhuhlane we-COVID-19 uloke umemetheka. Iziqondiso lezi zithinta abangayisizo zizalwane zeMelika abayabe bethekelele kweleBhilitane phakathi kwamaviki amabili ayabe isanda kwehlula kanye lamazwe angamachumi amabili lasithupha seEurope. Zenqabela njalo izethekeli ezivela kwele South Africa, i-Ireland, China, Brazil, Iran kanye laseIndia. Isikhulumeli sikahulumende weMelika, unkosikazi Jen Psaki, utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bakubone kufanele ukuthi baqhubeke neziqondiso lezi ngoba umkhakha weCOVID-19 oyaziwa ngokuthi iDelta usuhlasele ngamandla. Ngokubika kwenhlanganiso yeReuters, abezempilakahle eMelika bathi umkhakha lo umemethekiswa kakhulu ngabantu abalokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi, umnumzana Mqondobazi Magunya.
Into khona ukuthi akusikho eAmerica kuphela lapho abantu abala khona ukuthi besatshwe ijekiseni yeCovid. Lakhona apha eNgilandi lapho esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrator lapha eLondon, bedemonstrator ukuthi kabafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuniyo ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonishwe, njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma senze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethule ijekiseni yokuqala, bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethule ijekiseni yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha, ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yini America kuphela, iproblem yethu lathi ngapha, njalo iproblem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanjwa lomkhuhlane ayakhwela yini langapho?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kweleBhilitane ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela, kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala bele gcikwane leli. Abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi lingakhuphuki, njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu-28 lapho esivela khona, esike safika kwezinye insuku kade sokusifa abantu abayi-1821 a day. So unxa ukukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobubelo sibili abantu ababambu gciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo, uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.
Umnumzana Mqondobazi Magunya, isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Kwezemidlalo, umbhukutshi weZimbabwe uPeter Wessler uzancintisa namuhla kumjaho we-100 meters freestyle emdlalweni yama-Olympics eqhutshelwa eTokyo kwele-Japan. UPeter uzancintisa kuma-heats njalo ukuze adlulele kuma-semifinals kuzamele abe ngomunye wabadlali besilisa abalitshumi lasithupha abazaqeda bephezulu. Omela iZimbabwe kwabesifazana kulumjaho uDonata Katayi wehlulekile ukungena kuma-semifinals ngesonto. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamachumi ayisikhombisa lasishiyagalolunye 79 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Uhulumende uthi kasoze avumele osomabhizimusi bekhuphula intengo mahlayana becasha ngodlakela olusanda kwenzeka kwele-South Africa. Inhlanganiso ye-Post Independent Survivors Trust ithi ukwendiswa kwabantwana kubhahile eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abafuna ukulalela indaba zethu ebulenjini lingaya ku-www.voandebele.com. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.